sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 15 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Izakhamizi zenkayi zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court izolo walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. UNgarivume ubecele umahluli walinkantolo ukuthi amkhulule ukuze aphikise isigwebo asetheswa ngumantshi evela ngekhaya. UNgarivume ugwetshelwe ukudonsa iminyaka emine esejele ngemva kokufunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lesinqumo se-High Court. Ngokunjalo, uthe sebezakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo esithethwe ikomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabantu abafuna ukuncintisa kukhetho kayisoze yehliswe. Amalunga aleli dale agoqela awe-ZANU-PF lawe-CCC lawo athukuthele ngoba engaphiwanga ithuba lokuhlafuna lolu daba. Athe likomiti ibimele yethule lolu daba ephalamende luhlaziywe ngamalunga wonke jikelele, hathi ukuthi ithathe isinqumo iyodwa iphinde ingawaphi izizathu. Inkantolo ye-Constitutional Court ilaye iphalamende ngeviki ephelileyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kusasa kumele ibisivumelene phezu kokuthi iyehliswa na limbhadalo. Lolu daba lufikiswe emthethwandaba lo ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yehlise limali ngoba iningi kakhulu. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ephalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa, $1,000. Amabandla amaningi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lwamakhansila bona kababhadali lutho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, umnumzana Swithan Chirodza.
Isinqumo lesi asimangalisi, sihle sitshengise ukuthi iZANU-PF iluhlaza kayihloniphi inkantoli ye-Constitutional Court eyiyo enza ukuthi dalele iParliament icubungele leyo ndaba eyama-nomination fees. IParliament ibikhuthazwa yi-Constitutional Court ukuthi ikhangele ama-nomination fees onawa, kodwa siyazi thina ukuthi iParliament igcwele amalunga awezana uPF lawe MDC TR abaka Monsora abango yes men yebona laba abavuma bethatha yonke into ekhulunywa yizana uPF besenza njengontulo ukuba ngo yes men abezana uPF. So akumangalisi ukuthi iParliament namhla siyenza intando kaMnangagwa ifaka lawo ma nomination fees adula kangaka.
Njengoba likhala kangaka Shiroza lisithi kalilayo imali, singabona yini lisehluleka ukufilda ama-candidates kwezinye indawo ngenxa yokuswela imali?
Awukathe sasingaze ke sitsho ngoba uqakathekile ukuthi okathe sisingayimbula amakhwapha ethu. Siza kuzwa kwi-elections committee laba abakhokhela idalele lokhetho ku-Citizens Coalition for Change. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi bekuvele kuyinjongo yezana uPF ukuthi ivale umoya lo ophefumulwa yi-Citizens Coalition for Change, ukuthi uswelakala umoya wokuphefumula njalo kube nzima ukuthi i-Citizens Coalition for Change ibe khona nje emhlabeni. Siyazi thina ukuthi i-Citizens Coalition for Change ayitholi imali ngaphansi kwe-Political Finances Act, njalo imithetho eyenelisa ukuthi amabandla athole izimali ngaphandle kwelizwe ilukhuni lapha ezweni, ngoba izanu PF yona kulula kiyo ukuthi ithole izimali emachayineni lezindaweni ezithize. So khonokho okwenziwayo yikuzama ukuthi kuncitshwe i-Citizens Coalition for Change umoya okuphefumula.
Abanye bakhala ngokuthi kuyiwa phambili indaba ye-nomination fees le, kumele yesulwe vele ingabi khona, kudingwe ezinye indlela kungabhadalwa lutho ngoba lokho yikulimaza idemokhrasi. Ungathini ngalokho?
Kuvele nxa into ililungelo loluntu kumele intengo yangkhona ibe phansi kumbe ibe njenge intengo ye postage stamp, ngoba phela ukuthi umuntu ancintise whether umuntu lo yisinothi kumbe umyanga, kuyadingakala ukuthi umuntu azizwe nayikhululekile ukuthi afake ibizo lakhe ku ballot paper. Esesikubona kathesi ukuthi ithuba lelo seliyatholwa yilabo abalezimali zabo izinothi kuphela. Lokho yikwephula kwamalungelo oluntu. Labo abathi bona kumele kukhitshwe intengo le, ngibona angani ngavumelana labo, njalo ngingathakazelela lokho abakuchoyo, ngoba esesikubona lapha eZimbabwe ukuthi iParliament sebeyisebenzisa ukuthi beyenze into ezingayisizo esiza kwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuthi bencindise kukhetho oluzayo.
Umnumzana Swithani Shiroza isikhulumeli sebandla le-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule laye othi inengi kakhulu limali.
Singakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali njengoba nje kulezi nsuku imali vele iyahlupha nkomo. Imali yethu nale imali yabantu yangaphandle lale ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu, abantu yabakhama shule inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamela abantu bekuthengisa amadonki abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayayibhadala imali ze-nomination fee. Ngoba hatsho mali encinyane inkomo ungakhangela khona ukuthi imali ezingangama 1000 US dollars, imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokuza imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale. Ngoba sinanzelele ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abalemali, kumele kube yinto yabantu njalo isenelisa. Njalo kule isikhathi ihulumende yona iyemele ingenele i-subsidize ilokuzeni yezimali zenezo. Ihulumende iyemele incedise ukutheni iqhube wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi. Kokuqakathekileyo khonoko imali lezi phezulu sibi kakhulu lezi.
Abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le iyenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise.
Lokho nkomo xa into yenziwe yiparlamente kambe shuwa njengoba sisihlula 3 out of 30. Singathi sasekuphenduka sithi thina kungabe kwenziwe i-ZANU PF nxa kwenziwe idala lephalamende, angiboni ukuthi xa singathi idala lephalamende i-ZANU PF nkomo sebezesiphambanisa khonapho. Abathi bona kwenziwe idala lephalamende, bakwenziwa idala lephalamende kodwa bengathi bona kwenziwa i-ZANU PF. Bona ngani lapho nxa sokusithiwa i-ZANU PF lapho sebelahlekile, into eyenziwa yiphalamende ayisiyo into eyenziwa i-ZANU PF.
Kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende, ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo, lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe, kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini?
Ukuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo. Nxa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise, ngoba imali abaningi bakhona bazakwehluleka ukuthola imali lezo ukuthi baye babhadale i-nomination fees lezi. Ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo babayikoabakhethayo bese kuyomele bajwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise. Xa kungayisayenziwanga njalo kuzabe kuphelela khonapho, kuzaba izifiso kuphela zabantu kuphela, kungasoze kwenzakala ukuthi abantu babhalise ukuthi bancintise, ngoba imali zakhona zizabehlula, iningi lakhona imali zizabehlula. Sokusiya ngabanye abalabantu, njengoba abantu babevele umuntu nxa esima uyabela abantu abalanda abayibo bafuna ukuthi abe kulaya kuri khonapho lapha khona. Manje indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bancedise laba abantu, ngoba inswelo yizo ezikhona phakathi kwabantu bona ababafuna ukuncedisa.
Umnumzana Pilif Kaule lilunga leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Izakhamizi zenkayi ezihlala phansi kwenduna uChugulu zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo, zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini, sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya loba libalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi vuke kuseni lami kwaba lesithuli, ndifika ukuthi ayi sibekele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithotha izimvu zami zisabalile, ezinye zile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke zigcwile igazi hawu. Kathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi alimungafika ukuthi ezimbili zazisekho izimvu zithothane. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachaphisisa ukuthi umgwaqo. Ngasendithola umgogodlane kuncane.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mna sengiphelelwe amazinyane, ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi, ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sekuze kusehlele ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele eGwamba khonale, lapha sayensibilazo siyamangala. La makhanka bemalutshwane la, kodwa khathesi asimaningi ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu, uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu, amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka, konke loku ngamazinyane. Ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amaphahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho, ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana. ngiyo bhadala abantwana besikolo.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihamba ebusuku. Lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kanti yimpisi, then umuntu sokumlimazile or sokumbulele.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede umbunzi labo bhalabhala.
Sesike sa reporter sakhuluma lasekansileni ukuthi isibanda lesisikhana sesisiningi asikatholi response.
Isikhulumeli sezimparks umnumzana Thinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa ecizelela njalo ukuba uphenyo luzakwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula. Lokhu kwaqala ngomnyaka nga-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yokungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa zinyamazana zasendle. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi umthethwandaba izolo ulaye ukuba kubotshwe uRobert Mugabe Jr. oyindodana kamoya uRobert Mugabe, yena wagenqulwa esihlalweni libutho ngo-2017. uRobert Jr. wetheswa icala ludlakela. Incwadi yokuthi abotshwe le yethulwe inkantolo ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza emthethwandaba njengobe kuhleliwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi eleZimbabwe selisenelisa ukubalekela umthelela wezitsheziso zeMelika lamanye amazwe angempumalanga ngemva kokusungula ubudlelwano obuqinileyo lohulumende wakwele Belarus laye owetheswe izijeziso zenotho iMelika. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani yalibulisa nonke basakaza abahle. Ngihlale edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makone nabo bonke abayenza iGrand Plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngisho kuye la ku-international khothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akulamadoda okanjani angazi, ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela. Namba nabokasi kuwere bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malakhi labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi, ngoba lina lifuna ukuthi sime singizani PF. Kanti ladlani khona ngale yini elayidlayo engakho.
Sanibonani Studio 7 ninjani thina siyaphila. Sizabe siloku sikhuluma lo bengafunda ama message ethu in time. Kodwa ke ngizabe ngiloku mbuyela ku one message ukuthi kanti abantu bezana PF ubona. Yiphi into abazake bayivuma ukuthi hayi sizana PF siyazama. Lati njengohulumeni. Ngoba manje makuloku kugcekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama western countries kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo. Imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto. Bona awabo amashopu achiphi na aunder izikhulu zezana PF. Njengoba labo siphatheleni bengababo ama minister ezana PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo ake lisibuzele bona ogawule nabochuma nabo malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena umnangako uthi naye engumnangako akasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha ibandla libusayo. So nabo abayizikhulu zezana PF abamashopu ugovernment okhona obviously phela nabo kabasamfuni ukuthi asikubekeni kanjalo kwayena umnangako ukuthi akasazifuni endileqinisa ukuthi naye unawo amabhizinisi eZimbabwe. Olisiphatheleni laba okuthiwa nga umkambo wensida waye singababoni bebotshwe.
Salibingelele emsakazweni sakho ngakhulu umsebenzi. Silusize kakhulu ngokuzwa imali ezingaka ezifuneka kubo president wama opposition ezifunwa yigovernment yeZanu. Ukuthi iZanu PF yona ngoba iyathola imali yonke indawo, batshontsha igold, batshontsha idiamond, yonke imali elizweni yabo. Akukho nzima kona ukuthi noma bengayibhadalanga leyo 20,000 ubani ozababuza ngoba la ma opposition kumele bebhadale imali under kugovernment yabo yeZanu nale. Ikuphi lokho esazalwa amazwe wonke othiwa upresident ubhadala 20,000 for ukuthi amele abantu bakhe? Bake bakuzwa khona ukuthi ukhansila umember of parliament ukhipha imali engaka ingama US dollar elizweni elingala US dollar. Sicela ukubuza kube ubona abo abezanu bonke nje la upresident wezanu uthi sicela ukubuza uthi ama 20,000 US dollar la afuna kuma opposition uthi bawathole kuthi wa industry kanayo akulayi 1000 US dollars ayikhuphela eZimbabwe. Lona nje US dollar likho. Indaba engathi abantu abamela abantu bezobhadala ngemali yakhe le wayifakayo ibhondo na yini esefuna ama US dollar uthi aphume phi lo muntu. I-government ezani bayibona yini abantu bakamthwakazi ukuthi corrupt kanjani? Abazazi ukuthi bafuna ngaphandle bafuna nje ukuthi kube yi one party state ilizwe libuswe yibo kuphela bengala direction.
Ni Studio 7, Studio 7 ijona nje hayi thina siyashona sethona Studio 7 lami ayikibalo yamphele audio. Studio 7 ayikibalo nami ngithumelele yami audio ayifundwa nami ngiyacela ukufunda nami nami ke ngizwakala emsakazweni ngiyacela abandla. Ya mina into engimaza ukuthi ngivele ngihlale phezu kwedaba into engimaza ukuthi lo yena umongameli welizwe leZimbabwe uyabe ethi abantu bakhweza intengo ilawa amabhizimusi bangakwenza kanjani ngaphandle kwengalo yakhe yomthetho wakhe lo awufakayo yena ngoba yena ezenzela ngithi lapha ezenzela kumanje ushaja abantu imali eningi abamandla aphikisayo ukuthi bancintise ngendawo zokuthi uyazi ukuthi yena uzotshontsha imali afake isikhwame afake lapho la idingeka khona laba akukho laba zayitshontsha khona if bazothi bathi uzobabopha futhi angithi. So into ekhona nje ukuthi sibheke ukuthi siyancindezelwa sizalwane sasibaba siyancindezelwa kakhulu kakhulu njalo le nto yenzayo le ayikho emthethweni. Ayikho emthethweni lalo mthetho wawo lo abawufakile lo ongacaci lo obhedayo ngoyibona abawufakile akusukuthi inokhonja ila amadala ephalamenti kodwa uyena ufakile lo mthetho aceda ukuphasisa khona le madala ephalamenti ukuthi makusetshenze ngale ndlela ceda yena sesihlehlele emuva siyenza ngathi kuthiwa yilaba abasebenza umthetho izekhi yabo nale izekhi yabo le eyiye enokhonja ibawinisayo ngazi ukuthi banika malini ngoba kuyacaca ukuthi inikeza imali.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukisela uhulumende wele Iran ingena embusweni ngomnyaka 1979, kusetheswe amacala achiyeneyo agoqela ucinezelo ukuphathisa labo abalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorist emazweni edlula angamashumi amane emhlabeni jikelele. Ele Iran liphatheke kulobu bubi ngendlela ezijiyeneyo ezigoqela ukusetshenziswa kwebutho lomanyano o-Islamic Revolutionary Guard Corps kumbe IRGC kanye lele The Ghost Force ngomnyaka ka-2019 ugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhle lwafaka i-IRGC kuluhlu lwama-terrorist ababizwa ngokuthi i-Foreign Terrorist Organization. Unobhala wogatsha lwezemali olwe-Treasury Department lalo lwabeka leli butho le-Iran kuluhlu lunye olwe-Foreign Terrorist Organizations. Elemelika lizimisele ukwenza uphenyo lokuveza amaqinga amabi kahulumende wele-Iran ukuzama ukudunga ukuthula emhlabeni jikelele ngokuvimba imisebenzi yabe-Islamic Revolutionary Guard Corps. Kutsho unobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken. Mhlangula 1 uBlinken wazise ukuba elemelika selibeke amazwe ngamalunga wonke awe-IRGC QFF abikwa esefakwe kuluhlu lunye ngoba esetshenziswa ukuhlasela abadabuka kwele-Iran asebehlala kwamanye amazwe ukuhlasela iziphathamandla zebutho zelemelika, izizalwane zemelika kanye leyinye inkampani yendizamtshina yabantu abaziwa ukuthi basekela uhulumende okhona manje. Kulezi ziphathamandla ezetheswa izitsheziso zomnotho kulo Sharam Posafi lo Mohammed Reza Ansari. Embikweni owethulwe lugatsha lwezemali uhulumende weMelika uthi uPosafi lo Ansari yibo abenza imizamo yokufuna ukubulala abake baba yiziphathamandla zikahulumende ngomnyaka odluleyo oka-2022 ngoNcwabakazi. U-Ansari ubikwa wabotshwa ngesikhathi ethunywa ukuzobulala inzalo yele-Iran eyayisaziwa ukuthi ilemibono ehlukileyo likahulumende walelo lizwe eyayisibalekile elizweni yaya kwamanye amazwe ukugoqela lalezo ezisemelika, ezise-Middle East, e-Europe lasezwekazi le-Afrika. Kuzoba lo Hossein Hafez Emini ongumnikazi wenkampani yendizamtina eye-Ray Airlines ayisebenzisa ukuthola ulwazi labantu abayabe bebalekile elizweni bayaphephela kwele-Turkey kanye lokubathumba ngalezi ndizamtshina zakhe besiyabulawa. Abanye njalo abaphansi kwalezi zijeziso nguRuhala Bazgandi kanye lomqondisi wohlangothi lwabacuphi uChief Reza Seraji. U-Secretary Blinken uthi wonke amanyathelo lawa esiwathathayo ajonge ukukubeka sobala ukubana elemelika lizinikele ukuveza bonke ububi obenziwa nguhulumende wele-Iran lokuzama ukuvikela labo ayabe bephephele kwelemelika bebalekela lobo bucindezeli.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zisa kuphela ngogibela bemsola ehamba le Fourthani Sounds. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we High Court walile ukukhulula umkhokhelo webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe. Umnumzana Jacob Ngarivume ngemali yesibambiso ibail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yephalamende ebona ngezemithetho esokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Likhumbule zikhona mthwazo omuhle eza kusihlwa ngu-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Lichone kuhle, yimi untungamili Nkomo.